Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kaNkosikazi Grace Mugabe awukuthi uMongameli Mugabe akhethe ozamelama.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngobuthi.
Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Ngakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo khathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kaNkosikazi Grace Mugabe awukuthi uMongameli Mugabe akhethe ozamelama. UNkosikazi Mugabe umangalise abanye ngolwesine lapho athule khona amazwi ngoba waziwa ngokuthi uMgabe uzabusa loba sefile. Sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe ukuthi ibandla labo lithini ngamazwi kaNkosikazi Mugabe.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngobuthi ngeze yikho sithi isifiso zikathemba lo amukela. Nxa kwakuyukuthi uMugabe kumele adinge umuntu ozathatha ngenxa yena esehambile ayisinto ethukelwa ebandle. UMugabe yena kwakumele ukuthi vele engakhokobi agule nje akwazi ukuthi unyawo lapho lukaledilupho lika-right lithi kwakumele azise uZulu ukuthi uzatshiyela bani intambo asalebusa leli lizwe. So kwaGrace ngasekulandeli ngoba okwakhe phela ngokemacansini thina kasikho emacansini abo.
Kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe usediniwe usefuna ukuthiya isikhundla?
UMongameli Mugabe kadinwa nganamuhla. UMongameli Mugabe wadinwa vele ngabe-2000. Uvele usekhathele ngomuntu nje osesetyenziswa ngabahulukuqa amasela ezanu asebetshentshe inotho yabantwana baseZimbabwe besidla bekhomba ngowaphakathi nasidla imbuya ngoluthi. Ngamasela la angafuna uMugabe aphume ngoba bayakwazi ukuthi uMugabe angavela akhiye lapha bona impilo zabo sezile entangeni.
Manje pho nxa sekungeniswa ezomba ngazwe ikakhulu nxa sisizwa uMongameli Mugabe esithi yena inkokheli yebutho ingangeneli kwezombusazwe akufaki yini ilizwe engozini lo?
Kuvele thina sikwaziyo ukuthi inkokheli zamabutho bezivele zisebenza lezana. Kodwa empilweni sonke nje siyazi ukuthi nxa udubo luqoqoda kondlovu luzamnemetheka. Udubo lonke lumnemethekile nabo inkokheli zamabutho labo sebekwazi. Esikukhuthaza kibo ukuthi lapha kasibi esikujoyi ukuthi kasikhipheni abantwana ebugqibini labo ngabathiye ubudlwangudlwangu bokuhlukuluza abantu ngobudubo lolo olwenzakala ebantwini labo bayaluyena.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Lo mhlangano oqoqwe ngumanyano wabezokholo oweWorld Council of Churches. Sixoxe lomunye wabasemhlanganweni lo umnumzana Masimba Kutshera othi kuningi asebekufundile ngalolu daba oluphica abanengi.
ku Echo School. Echo School le itotwa WCC World Council of Churches. Lapha esifunda khona uthi singagcina njani amanzi le climate and then also food and health. So imfundiso enikwa abasakhulayo laba from about 20 African countries ngendlela ezothi ziyagcina njani amanzi ngokuthi iclimate yethu singayigcina kanjani.
Manje abakhona ngapho ngabamazwe atshiyeneyo na, njalo ngasitshela ukuthi abavela eZimbabwe libangaki?
Kunabane abavela eZimbabwe kodwa kule South Africa, kule Zambia, kule Cameroon, kule Lesotho, kule Ghana, kule Kenya, kule Tanzania, wona Ethiopia namazwe amaningi nje abasakhulayo abavela kibo lalapha eMalawi bakhona.
Manje imfundiso elizayithola khonapho likhangelele ukuthi izasebenza njani?
Njengoba iWorld Council of Churches isebenza nama church atshiyeneyo, sikhangelele ukuthi ngase sibuyela emazweni ethu sizahamba lapho esikhonza khona bese sinceda abanye abasakhulayo ukuthi sibafundise njalo ngemfundiso esiyithole lapha. So ungaba singathi ngokuchasisa yi-training of trainers eyokuthi nxa sesibuyele lapho esivele khona bese siba le mfundiso lapho esikhonza khona ukuthi singenza njani ukuthi sikhuthaze abenkonzweni lohulumende nje ukuthi adinge indlela angasebenzisa ezingenza ukuthi sigcine umhlaba wethu, sigcine amanzi, sisebenzise amanzi ngendlela ukuthi sekwanisa ukuthi thina lezinye inyamazana ziphile njalo.
Lona udaba lomkhathi luthathwa njani eZimbabwe? Ubona ngani baningi yini abakholwayo ukuthi kulokuguquka komkhathi?
Ngibona njengalokuthi bakhona abakholwa ukuthi ikakhulu abantu abadala ababona ama-weather patterns echintsha, kodwa angikaboni ukuthi uhulumende naye uthini ngakho. Khanya njengani asikabi lama-policies aqinileyo kakhulu azasincedisa ukuthi lathi sibele singa-affectwa kakhulu nge-climate change. Kodwa ungakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo kathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ongomunye wasemhlanganweni wokuxoxisana ngezomkhathi. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselilongwe eMalawi. Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Abamela inhlanganiso zezakhamizi phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe United Residents Association ngumnumzana Marvelous Khumalo, lo mnumzana bekezela Maduma Fuzwayo. Sixoxe lo mnumzana Fuzwayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okay, no, sihlangene singama stakeholders e local government, ama residents association, ama chief executive officer, lamanye ama councillors selected few nje kule incwadi ibhuku esibhizi ngalo esizama ukuliformulator elizabe liyi-guideline yokuncedisa ukuthi how do we engage each other as ama residents le lama council lele ukuthi i citizen participation siphakamisa njani collectively as council as residents. Into esilesikhathi siidiscusswa so sokuzanywa ukuthi kuphumele framework yokuthi kusetshenziswane njani ukwenzela ukuthi kungabi lolokela kona kade kusenzakala ukuthi kuhlala kuxatshwana i-council ngale izakhamizi zizodwa ngale. Nxa kusenziwa ama-processes e-council wonke umuntu abe khona abe involved sihambeni sonke kanye sisuka ku-dimension yakudala leya ye-citizen engagement ukuthi i-council iyahlala idecide siphonge sitshela siye ku-citizen participation lapho esihambani sonke kanye sindawonye.
Ungasitshela ukuthi lihlangene lizinhlanganiso kuphela kumbe lama-council akhona?
Labe khansi njengoba ngishilo bakhona kulama-chief executive akhethwe wamanye amakhansi kwakhethwa abama-residents association njengoba lezwilu zolo uMarvelous Khumalo ekhuluma ukuthi sisonke la uma-residents yithi noMarvelous Khumalo kulama-town clerk, kulama-chief executive ama-rural district council, labantu be Ministry of Local Government wawo.
Manje izinqumo elizazithatha likhangelele ukuthi ziza qutshwa njani phambili.
Kuza phuma ibhuku elizabe liyihandbook ekuzathi nxa ingejwa kusetshenziswana phakathi kwezakhamizi lamakhansi kube yi-reference point. Wenzethi nxa ukuthi nxa kuyaxatshwana sibuyele ebhukini sithi hayi savumelani ukuthi sihamba so. Uyayireducer i-conflict ehlezi ikhona phakathi kwezakhamizi lamakhansi. So usithemba ukuthi ibhuku leli lizaphakanyiswa nguminister li-adopte kube yi-handbook yokusebenzisana phakathi kwezakhamizi le-local government.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo owenhlanganiso ye-United Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemayitengwe emngceleni weplumtree leBotswana eBambazi lapho izakhamizi ezikhala khona ngokwenzakala kulumngcele. Ngilesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube yena wake waba ngukansila wakomadlambuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo Nkomo. Ngiyabonga lokuamukelwa ngabalaleli.
Lithi kwenzakalani?
Lapha kulohlupho emngceleni weBambazi o iMayitengwe border post. Thina abantu bangapha emkhonweni weplanti esikhalangeni sivele silobudlelwano kakhulu nabantu beBotswana, sibuye sibe nobudlelwano nabantu beSouth Africa. Njalo iningi lethu livele kusukela ngabo-1930 sivele besisebenza kuwona lawa amazwe. Kodwa ke into esisenzakala lapha isisimangaza ngoba imithetho esikhona sitshengisa ukuthi khona vele asila nabudlelwano nabantu baseBotswana kumba be-South Africa. Njalo sokungani kulicala khona ukusuka uyesebenza kwele-South Africa kumbe kwele-Botswana.
Lithathelwa izinto emngceleni ngobani abazithathayo njalo ngazizathu bani?
Ungananzelela kahle kahle Nkomo, silalaba abantu abanewethu okuthiwa ngomalayitha. Uzathola ukuthi khona nxa umntwana esuka lapha ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi avele emalutshwana uyasuka akhangelele ukuthi khona aye ko-South Africa lase-Botswana lapho kulamathuba angcono. Nxa esekhona ngale into yakuqala ayicabangayo luhlupho aluthiye ngapha emuva, abantwana okumele baye esikolo, abadala okumele badle, njalo ebesekhangela lokuthi khona akulandlela elula angathumela ngayo impahla. Yona ivele impahla yakhona ngapha ePlumtree ungaze ungene kuma-supermarket uzathola ukuthi khona nge-South Africa kumbe ngeyeBotswana. Ebesefisa ukuphathisa ke laba bafowethu ukuthi khona abasekhaya badle. Kodwa nxa esefika emngceleni ufika athathelwe konke yizimra, ucina kungasaqondakali ukuthi khona kanti thina siyabe singahlosanga ukuthi khona siyawoda. Thina sihlose ukuthi khona izinto lezo zisiphathise sakhe ngapha ekhaya, sithuthukise impilo yemuli zethu.
Kahle kahle kuyini okuthathwayo?
Bathatha amagwili, bathatha i-cooking oil, bathatha impahla yokwakha kungaba izivalo lamazenge kumbe amaplanka. Uthatha nje even impahla zona lezi zokugqoka bayathatha, akulanto abangayithathiyo khona vele.
Vethi sebekuthathile khonapho Ncube, bakuse ngapi?
Ngikhuluma ngisenza nje ama-storeroom awezimra agcwele okuthi khona legundwane alisela ndlela yokuhamba. Bakuthatha bakugcine khona lapho kuma-storeroom ona lawo. Nxa sokuthe kwathathwa ngikhole ukuthi khona kungahlala amalanganyana kwenziwa i-auction. Kodwa into emangalisayo Nkomo ukuthi khona thina abantu bangapha emngceleni akula auction esake sayizwa ukuthi khona yenziwe. I-auction yakhona iyenziwa kumbe yenziwe eHarare kumbe yenziwe ePlumtree, ngoba akula muntu wangapha owake wezwa kuthiwa kule auction yempahla zona lezo.
Abadala bona abangena lezinto lezi kabakakufundi yini Ncube ukuthi njengoba zithathwa ngcono bayekele bengaze bangena lazo?
Kunzima Nkomo, lanxa benanzelela ukuthi khona ngcono bayekele. Vele kungayekelwa phela ikuchabalala kwekulilima, ikuchabalala kweplumtree. Kanti abantwana bazadlani, bazagqokani, bazahamba ngani esikolo? Zona lezo zinto esihlala kuzo zizakhiwa ngani nxa bengasangenanga? So sokuyikuqinisela kuphela ukuthi khona abanye bacina sebetshaja imali eziphezulu, njalo khona lokho promote le corruption ngoba kusina kusiba lokufumbathisana kona lapho emngceleni okungaqondakali. Ngikhuluma nje kulomunye udaha ocine esifa ebulawa ngabantu ezama ukuthi khona angaye emngceleni akhaphise ngasecingweni wacine ehlangana lezidlova zambulala.
Ludabolise emapholiseni yini lokubulawa kwalujaha njalo kungaba sekhona yini oboshiwe?
Kuza kwami undoda lo owabulala lo jaha washe wayazinikela emapholiseni so ludaba olwaphenywayo ngikhola ukuthi khona lusemthethwanda.
Hayi siyabonga Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Siyabonga Nkomo besifisa kakhulu ukuthi khona abantu bakithi abafana labo MP lamakhansila indaba le bayibophele amasokisi kakhulu ngenxa yokuthi khona abantu bakithi sizahlupheka nxa labo malayitha bengasakwanisi ukuthi khona babuyelwe mpahla njalo sebethathwa izimali ezifazelelisi. Bakithi silohlupho olukhulu kakhulu ayikhanyele sisele indaba. Umuntu olethe ukudla kufanele kudliwe yimuli akangafananiswa lo muntu odele ukuzathengisa.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxalwa ke waba ngukansila wakumadlambuzi umnumzana Thamani Ncube olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Ngukama
namle
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yezamasiko sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlele.
Ngiyabonga mnumzana Gande labalaleli.
Ya ungasitshela ukuthi unibona njani wena udaba lolu olokubana inkosi isikhona isimelele nje ukugcotshwa ngoSeptember?
Leyo Gande ngombono wami impica abadala ngobana kusesenembuzana ethize ukuthi igcotshwa nje inkosi leyo ivele ibekwe ngubani. Ngoba akukabi lelizwi thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele yethulwe emphakathini lezinduna sezike zahlangana ngale ngasese labomndeni abendlu yenkosi kube yibo abathi ithole eliyabusa ilizwe yileli. Leyo egcotshwa mhlaka 12 September njengoba sisizwa ngokunye nje lakho thina abanye okuthi phicayo thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele iphume endlini yenkosi yokugcina uLobhengula. Kodwa ke amanye amadoda lamadodakazi esizwe bathi hayi yena lo okugcotshwa mhlaka 12 naye ulungile ngobana naye usuka endlini yobukhosi endlini kahlangabeza abathi nguye owakumeltingi wabutha ngemva kokuba inkosi uMzilikazi ishonile. Lokhu umkhulumane wayengaseka. Kodwa mina nxa ngithi ngiyakhangela ngibona inkosi yayikabi khona kasikatshelwa lingabe likhona igama lalowo ozaba yinkosi. Kodwa amakhumalo nomtokazi bebengakethulelwa ukuthi phakathi kwamakhumalo lowo endlini kaLobhengula ngubani ozaba yinkosi. Ngakho lokho nje zathi sikubukele sikukhangele.
Manje pho nxa kuyikuthi kungaziswa njengokutsho kwakho kubikelwe uZulu engemukeleka yini ubaba lo osethiwa inkosi?
Kunzima ukuthi emukeleke ngoba nesisusa sendaba yakhe singathi sibucayi kwabanye bethu njengoba kukhulunywa nje langamaphupho langelizwi likaNkulunkulu elimthumileyo. Kusuka ngathi kube kuyaxaka ukwamukeleka kwakhe kwabanye esizweni sikamthwakazi kuba nzima khonapho ngobana imbali yakhona kayicaci. Yebo abantu izibongo baguqula kusiya ngokuthi bakhulele ngaphi, kodwa abanye bathi khonale labathi wazalelwa khona ngowakibo sibili bazaqhambe loyise ukuthi hhayi ngiwakochuma kodwa phithi usengiwakokhumalo. Kunenganyana njengokungathi kuyaphica ukuthi amukeleke kwabanye ngobana indaba yakhe ayicaci kahle, ikakhulu izinto zamaphupho lezithande labalaleli ziyahlupha kungalandelwa izinto zamaphupho. Kungathi ngiwabalukhunyana.
Bakhona abathi umndeni wakokhumalo ungani
madolo nzima kudaba lona lolo olokugcotshwa kwenkosi yiko ke lo osekhona kathesi bazamamukela ngoba ubukhosi sebukade bakhulunywa kodwa kungela ukwenziwayo uthini wena lo
ngiyabezwa ngoba sekulikhulu leminyaka evayo kungela nkosi kulesi sizwe samaNdebele. Kodwa ke kangiboni ukuthi kambe njengoba sivuthi kukhetha isikhathi esingako ukuthi ungabuye kuthathe kugijinywe kubekwe nje inkosi kungalandelwanga indlela zakhona. Labo abanye babona sekubaphuzele yebo kambe. Kodwa kakuthithise mina ngombono wami kakuthithise wona amakhumalo la nezinduna. Kabenze baphangise banike isizwe itholo okumele ihlale esihlalweni sobukhosi ukuthi ngenxa yokuthi amakhumalombe amadolo nzima aphuzile hayi ngokunye lokho phela inkosi yena ngokwayo kayisiyo kubusa amakhumalo yokubusa umthwakazi wonke amakhumalo bayingxenye kamthwakazi bayindlu nje eyakhupha inkosi kodwa phela asiyo nkosi yakokhumalo kuphela ngesizwe sikamthwakazi sonke ngakho bangathi bona yebo sekuphuzile kodwa-ke ngabe bona bakhuthaze bathuthise amakhumalo bawakhwezela kulasukume anike abantu inkosi masinyane kunokuthi kube sekuqunyelwa kwenzele ezinye izinto ezibona ngathi ayisilo isiko okumele ngabe liyalandela ye kuphuziwe kodwa-ke lanxa uphuzwe sizwe lawo amakhumalo ethi awusenzuku zatshwala singaphiwanga igama lalowo okumele abe yinkosi evela emzini lalo bhengula
hhayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hhayi siyabonga mthwakazi kodwa ngiphoseleleli elokuthi bantu bakithi indaba yobukhosi le ingaze yadabula isizwe phakathi laphakathi kaswelakala ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu ngoba kuzasihlekisa ngezinye izizwe sibabithwane kangaka sizame ukwenza into enkulu kangaka sibe sesikhanya sesidabuka laphakathi futhi mthwakazi bambanani kulisani indaba le kuhlalwe phansi kuphume inkosi eyodwa athi into eyenzaba ngumhlolo sekula makhosi amabili
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu
senzikande
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi kambe abesifazana bayalungiselela ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu kaWard 23 Emlume 2 eNkayi. Yena othi kulempawu zokuthi ibandla elibusayo leZANU-PF selisebenzisa ukudla ukukhankasela ukhetho. Siyakwamukela kuhlelo Council. Amalungiselelo okhetho aqhubeka njani esigabeni sakho?
Singathi vele lokho esiwenza ngokuthi sitshela abantu ukuthi khona kumele baye register abantwana abale 17 years this year next year ababe sebele 18 years asabangenelisi ukuvota ukuthi baye register kwenzela ukuthi next year banjani bavote. Njalo abangelazithupha siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kumele ba register bonke.
Aliqondani lohlupho loliyana lokuthi kulabantu abangalama birth certificate abehluleka ukuthatha izithupha kukhona usizo abalithola?
Ya, usizo lukhanya luza kuba khona ngoba sake sakhuluma ngakho sibili kakhulukazi bakweyami wadi bake bangifonela abantu bona laba bazothathisa izithupha bathi khona kumele ngibhale ilisti yabantu abangelama birth certificate labangela zithupha labadala abanye abalahle izithupha kwenzela ukuthi bancediseke bethathe izithupha kwenzela ukuthi bavote.
Abesifazana lamantombazana basukumela phezulu yini lapho?
Ya, kukhanya basukumela phezulu sibili bakhanya bekuthakazelela lokho.
Uke wangichathisela ukuthi kube lesehlakalo
nxa besika labana abantu abazosiholisa babuya lo transporter lwana onguye osithwalelayo ukudla. Nxa utransporter lona efika uzambona semile lesixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angitsho esexoxisana labo khona phana. Mina njengokhansila ngiyabe ngingasafunakali khonapho ngoba kulelinye ilanga engike ngaxoxwa sibi ngaphatheka kabuhlungu nzima kubi sibili ngaphatheka kubi kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe-opposition party umuntu ofunakala ufunakala uchairman we-ZANU-PF so mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman we-ZANU-PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwezanu ayisikho kwe-MDC ayisikho kwabani ukudla okuzoncedisa abantu abalambayo njengoba nje kuyalanda
baze bakuvumela yini
bagcina bengamvumeli ngoba indaba yakho na siyagcina amanye ama councillors labo ukuthi babe hlangana la lushupho lunje abagcina sikukhuluma ngale ecouncilini so ecouncilini ngale sithe sikukhulumile sathi hayi kulonkazana okuthiwa nguAmanda nxa efika emawardini ethu ufika asiphathe kanje ethi thina njengama councillors kasifuni ngoba thina singabe MDC so ke uDA wasesithi hayi uza kulungisisa but okwamanje uAmanda lo hayi kweyami iwadi hayi kazakabuyi but la malunga la ebandla la bathi ngelibusayo bayabuya besike bethi bona yiboba aziphetheyo but mina njalo ngikhethwe ngabantu angiso councillor we-MDC mina ngicouncillor we-ward 23 engakhethwa ngabantu ukuba ngiyebamela ecouncilini ucouncillor ngingamlinganisa ngithi unjengomama womuzi nxa kubuya ubaba ebuya le-paperback iyemukelwa ngumama hhayi abe senjani senika kabantwana ngibona ukuthi abantu besigaba abangikhethayo abangivotelayo bayaphiwa yini ukudla ngemfanelo akuphiwa isayidi eyi-1 yini njengalokhu okwakufuna ukwenzakala ewadini yami
lesi sehlakalo singaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho
ubunzima sibili kusho ukuthi buza kuba khona ngoba kathesi futhi nxa bebatshela bathi kuliya ama-rice abuyayo lingalandela ukhansila so kathesi ngike ngabiza umhlangano sithi ngifuna ukuhlangana lezakhamizi sibonisane ngoba amanzi lohlupho lwamanzi ngathi abazange bebuya abadala ngendlela yokuthi kubatshela ukuthi lingahambi emhlanganweni kakhansila ukhansila kalakudla ukhona ozabuya ophethe ukudla
ungabatshela liphi abantu besigabeni sakho ngokulungiselela ukhetho lokuvota lalokho okwenzakalayo nje
ngiyabakhuthaza ukuthi kungathiwa kuyarejistwa behambe beyirejista kuyabe kulomuntu othatha isithupha kulomuntu lwana oyabe hlezi laphana oyabe erejista abazavota ngisho so kumele alungiselele ukuthi namhla uyathatha isithupha iqeda ukuthatha isithupha ahle arejiste khonapho ukuthi next year kumele anjani angene ekhethweni ayevotela umuntu omthandayo njalo obona ukuthi kule future
isibongele ukuxoxa lawe kuhlelo council
hayi ngiyabonga kakhulu ngithi iwadi yami wonke umuntu angikhethi bandla ukuthi liphi bandla ukuthi kumbe kasozavotele mina kumbe uyavotela mina kodwa embakhuthazayo ngontanga kakhulu abangelazithupha labadala abalahla izithupha ukuthi bahambe bethathe izithupha beregister next year baye kuma-election
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu kaward 23 emlume 2 enkayi asisenelisanga ukukhuluma lamalunga ebandla leZANU PF esigabeni senkayi ngalolu daba asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ngoma don't call me le japere esiphiwa ngu socks isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zezinye zendaba ibandla le-MDCT lithi kalikhathazeki ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.